Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lamgela emsakazweni we Studio 7 womvulo ekuseni mhlaka 16 kumpalakazi 2019 ngosithandekile mhlanga endabeni zethu namhlanje uMary Mubayiwa oyinkosikazi kamsekeli kamongameli umnumzana Constantine Chiwenga ovalelwe esitokisini eHarare ukhangelelwe ukumiswa phambi komthethwa ndaba namuhla lapho kuzathethwa icala aletheswayo elenkohlakalo Ivanda le-MDC lithi ukuvunyelwa ngamapholisa ukuqhuba umhlangano walo we-rally izolo eMutare nesonto akukhombi ukuthi kuza kuba inhlala yenza ngoba zinengi impawu ezikhomba ukuthi kuzaba lukhuni phambili.
UPresident Nelson Chamisa uthele bephume ebantwini ukuthi akwazi ukuthi ekakusasa elihle likhona njalo lokubazi ukuthi abantu beZimbabwe kufanele babambane.
Abalwela amalungelo oluntu bathi kufanele umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa akhulumisane lomunye wakhe we-ZANU-PF umongameli Emmerson Mnangagwa ngokubhidliza komnotho welizwe ukwenzela ukuthi kube lesisombululo kulolu daba.
Kuhle kakhulu ukuthi amaZimbabweni ma-church-i ma-business sebebona kumgqoko ukuthi kumele kuxoxiswane kodwa kule ngxoxo eyiyo engakaqalisi okumele yenzakale kumnumzana Chamisa lo-president laba abantu ababili yibo abasibambileyo njengesizwe ukuthi singayi phambili kumele bahlalisane phansi baxoxisane.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Unkosikazi Mary Mubayiwa oyikolikhosikazi likamsekeli kamongameli umnumzana Constantine Chiwenga ovalelwe esitokisini eHarare ukhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba namuhla lapho kuzathethwa icala aletheswayo elenkohlakalo. Unkosikazi Mubayiwa obotshwe kuthange ngomgqibelo yenhlanganiso yeZimbabwe Anti-Corruption Commission ubikwa wasebenzisa imali edlula isigidi esisodwa $1 million ngokungekho emthethweni njalo wazama ukuthi azichadise kumnumzana Chiwenga yena engalalwazi lalokhu ngesikhathi egula elalisiwe esibhedlela. Bobabili babikwa bebevele bengasahlali bonke. Isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Anti-Corruption Commission umnumzana John Makamure ugcizelele lolu daba kungxoxo le-Studio 7 wengezelela ukuthi unkosikazi Mubayiwa uvalelwe esitokisini seRoseville eHarare. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekuseni kusukisela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku shortwave ku 4930, 13860. Lagu 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Ivandla le-MDC lithi ukuvunyelwa ngamapholisa ukuqhuba umhlangano wabo we-rally izolo eMutare akukhombi ukuthi kuza kuba inhlala yenza ngoba zinengi impawu ezikhomba ukuthi kuzaba lukhuni phambili. Umnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa umkhokheli waleli bandla usichasisela okuningi ngalolu daba kanye lokumqoka okuhlafunwe kulowo mhlangano.
Imhlangano izahlala ikhona kodwa siyakwazi vele ukuthi iZANU yona isebenza ngokuthi iyavumela umhlangano wodwa phakathi kwelitshumi isikhathi sonke isenzela ukuthi abantu bacabanga ukuthi ngayikabhani i-MDC iqiniso ngelokuthi sisebenza ngaphansi kokuthi asisavunyelwa ukwenza imihlangano engaqhubekisa ibandla lethu. Phela fane kwadala ukuthi enye imihlangano esiyenza imihlangano edingwa yi-constitution ye-party. So kungasenasesekwanti ukwenza njalo futhi ukuthi kahle kahle basivalela ngaphandle labo bantu.
Ye, singathi yikho kumqoka okuphume kulo umhlangano kuyini okungabe kukhulunywe ngumkhokheli webandla le-MDC.
President Nelson Chamisa uthele bephume ebantwini ukuthi abazi ukuthi ekakusasa elihleli khona njalo lokubazisa ukuthi abantu beZimbabwe kufanele babambane bacubule indawo yokuthi bazakhulula njani ilizwe labo kusukela embusweni wabantu abafana lomnumzana uMnangagwa.
Abantu bona bawamukele njani lombiwo njalo babuye ngobuningi babo?
Hayi, abantu bafike babaningi. Nxa ngikhangele laphana khona izinto ezikhangele mhlawumbe sike kuwo 30,000 singaphandle kwesikhathi sokhetho. Ngakho lokho kutshengisa ukuthi hayi abantu bayawamukela umsebenzi owenziwa ngu-President Nelson Chamisa njalo baqhubekela phambili besekela bawamukele njalo lo mbiko wokuthi kufuza fanele uzulukazi weZimbabwe asebenze gadalala ukuthi alungiselele
izwe lakhe. Sesikhuluma ngokhetho sibonile ukuthi ibandla le-MDC linqotshwe kakubi ngeleZanu PF kuTongogara Ward 6 laphana.
Yiye, kodwa phela fanele sicabange njalo ukuthi iTongogara Ward leyi ivele iward yeZanu PF, istronghold yeZanu PF njengoba kuyi-by-election. IZanu isuke yafaka imali eningi kuloluyana khetho njalo abantu bethu sele kakhulu, abantu bethu badala ukudibeka kakhulu xa besethiselwa bebaluthwale kungaso sikhathi sokhetho olunjenge-national election. Ngemva kokubona umsindo njalo lokuhlukumezwa kwabantu sisike sabakwazi ukuthi uZulu uzazimela eceleni azame ukuthi angayivota, kodwa sexwayisa abantu ukuthi baqhubeke besenza umsebenzi omkhulu kakhulu wokuvota nxa ukuthi kuke kwabakhona ukhetho.
Ibandla lakho lithi bekulokuqilibezela kulolu khetho, liyatshela yini inhlanganiso eqhuba ezokhetho ngalokho?
Yes, inhlanganiso eqhuba ezokhetho iyakwazi, sifike sayitshela kaningi ukuthi kayikhangele izenzo zezanu PF ezifana ne-vote buying, ezifana ne-intimidation ukwethelwa kwabantu, kodwa kukhanya kayikenzi lutho. Ngakho ngalokho uPresident Nelson Chamisa esemtare namhlanje uthe khona yena ayi ngeke kuye kolunye ukhetho ngo-2023 xa ukuthi kungalungiswanga udaba lokuthi iZAC izimele yodwa.
Lo-ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli we-MDC, sixoxelaye esemutare. Ukusenjalo, abalwela amalungelo oluntu bathi kufanele umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa akhulumisane lomunye wakhe weZanu PF, uMongameli Emmerson Mnangagwa, ngokubhidlika komnotho welizwe ukwenzela ukuthi kube lesisombululo kulolu daba. Umqondisi wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-Center for Public Policy, umnumzana Mfundo Mlilo, usichasisela ngokuqakatheka kwalezi nkulumo.
Kuhle kakhulu ukuthi amaZimbabweni abantu abaningi kumachechi kumabhizinisi sebebona kumqoko ukuthi kumele kuxoxiswane, kodwa kule ngxoxo eyiyo engakaqalisi ingxoxo yepolitiki, ingxoxo esingathi yi-genuine dialogue okumele yenzakale kumnumzana Chamisa lo president. Laba bantu ababili yiba basibambileyo njengesizwe ukuthi singayi phambili. Kumele bahlalisane phansi baxoxisane, bangaxoxisana bazenze ukuthi ingxoxo lezi eziningi lezi zibe le ndlela yokuthi ziyebambana phambili, zenze ukuthi isizwe sethu sihambe siye phambili.
Kahle kahle laba bengaxoxisana kuyini okuzaguquka?
Ngizathola ukuthi umnumzana Chamisa wathola amavoti angafika 2.1 million xa sisebenzisa amanumbers esawaphiwa yi-ZAC. Yinamba enkulu kakhulu. So kunabantu abaningi eZimbabwe abangabhilivi ukuthi uhulumende okhona ngohulumende wabantu. So laba bantu laba babedonsele emuva. So njengesizwe kumele ilizwe lonke lidonsele, sidonse ndawonye, sidonse siya phambili sonke. i-2.something million ekaMnangagwa lekaChamisa kumele sihlangane, sidonse siya phambili. Bese kucreate kalokho esingathi yi-national trust, le-national confidence ukuthi abaphandle kumele baqale babone thina sodwa sisebenza sonke ukwenza ukuthi laba basebenze lati nxa thina sidonselana njengesizwe sithi wena ngorongo wena ngorongo kunzima ukuthi bona base trust thina nxa njengamaZimbabwe singasebenzi sonke so ukusebenza kwethu sonke kumbe ngathi dialogue le emqoka ekathamisa lo mnankagwa yiyo eyenza ukuthi abantu abaphandle basithathe serious basibone njengabantu abafuna ukusebenza sonke yikho uzathola ukuthi nge-inclusive government kule mali eziningi izazingena kuhulumente ngoba kwakule belief bekungathi i-confidence yokubona ukuthi hhayi iZimbabwe ngoba amaZimbabwe basebenza bonke badonselana ndawonye khonokho yikho kusibambileyo kuphela i-national confidence national trust yiyo enza ukuthi ilizwe lethu lingahambile phambili okunye lokho okuninginingi nje ngama-symptoms okuthi ngasixoxeni njengamaZimbabwe silungisise ilizwe lethu
elikubonayo kodwa kathesi njengenhlanganiso kumnotho welizwe kuyini
kuvela khonapho esingathi ku-SI 142 ngumthetho owafaka nguhulumende owenza ukuthi ngathi i-trade kumbe ukusebenzisa ama-US dollars kungavunyelwa kodwa uzathola ukuthi umthetho lo usebenze kumele kube economy wide ukuthi wonke umuntu laye uhulumende kakumele angasebenzisa ama-US dollars kungaba lama pockets ukuthi kulabanye abawasebenzisayo kulabanye abangasebenzisiyo kwenza ukuthi kucreate ngathi ama pockets of the economy ukuthi kulabanye ababenefitayo kulabanye abahlukumezayo uzathola ukuthi ama-salaries abantu kaba kanjinji kusukela ngo-January kodwa intengo ilokhu iqhubeka ikhwela isiya phambili umuntu ebehola 1000 wayehola 1000 ngo-June amasizi ezikolo umntana nami mina ubebhadala 4500 bond ngo-September kathesi kuthiwa umele abhadale 12800 kodwa mina yami isalari kayikakhweli uhulumende angafaka umthetho kumbe ngathi ama-policies enza ukuthi isalari yami igijimisane le-US dollar yikho kuzenza ukuthi into zihambe kuhle amadokotela okwenza ukuthi bangabe semsebenzini kathesi bathi uhulumende yenza ukuthi imali yethu ihambelane le-US dollar kumbe ngathi le-interbank
kodwa sesikhangela abantu makhaza-ke
abantu nje makhaza bayahlupheka kakhulu ngoba imisebenzi kayikho ngengakula amankampani kade sachashaya abantu ngoba amankampani nawo ngabala foreign currency ngabakwanisa ukuthi imitshini eminingi ngade beyisebenzisa isebenzi uzathola ukuthi amankampani anjengabo-Delta amankampani anjengabo-Swiss bayavala kathesi ngoba abala foreign currency ukuthi kule nto eziningi abazithengayo phandle ngapha amavenda labo bayehluleka ukuthi bahambe bayethenga ngoba ngakula production so into zonke abazithengayo bazithenga e-South Africa kubo-Botswana kubo-Mozambique kubo-Zambia ukuze bayethenga khona ngale bafuna i-foreign currency i-foreign currency le kayikho ukuze i-foreign currency le ibe khona uhulumende kumele ayenze lokho kuthiwa yi-promoting production ngoba i-production iyenza ukuthi sithengise igolide sithengise itobacco sithengise into eziningi-ningi ezenza ukuthi imali zibuye eZimbabwe so abantu bayadibeka kakhulu ngoba i-fuel kathesi kayitholakali kule moto ezingafika 16,000 ezizabe zingena ngelanga zivele e-South Africa so uhulumende uyabona ukuthi kule crisis enkulu engenayo ngoba kulabantu abaningi abazawuya elizweni millions of people kodwa ngakabi le chinga lokuthi i-fuel uzayithatha ngapha kathesi bengabuyi kayitholakali so sinazama ukucabanga ukuthi mhla ka-24 udubo lwe-fuel luyabe lunganani so kule ndubo eziningi-ningi kakhulu ezenza ukuthi abantu bathwale nzima eZimbabwe siyabuyela khona phani ukuthi uhulumende nxa e-serious ngokuthi alungisise izinto kumele aqalise nge-political dialogue okunye kokuningi-ningi kuzalandela khonapho kuzasebenza kuhle ngoba siyabe sesisebenzisana njengamaZimbabwe siya phambili kathesi asimthembi uhulumende nxa ehlala phansi ekhuluma lathi asimthembi ngoba ingxoxo enkulu okumele ayenze kakaqalisi kuyena
Lo ngumnumzana Mfundo Mlili, Mlilo umqondisi wenhlanganiso yeCenter for Public Policy sixoxelayo eseHarare kodwa umongameli Emerson Nangagwa uhlezi esithi kufanele umnumzana nesenchamisa amanyane lamanye amabandla ezombusazwe anqotshwayo kukhetho akupolat avele ephakathi kokukhulumisana lohulumende ngokulungisa okuhluphayo elizweni Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemsakazo yeTNEO. Iphephandaba le-The Chronicle libika ukuthi inhlanganiso ye-Higher Life Foundation ithi isiyengezelele imali yokusebenzisa ukufundisa odokotela ababhalisela uhlelo lwe-training fellowship oluzaqhutshwa okwenyanga eziyisithupha kusiya kwezilithumi lambili. Inhlanganiso le ithi izanikeza odokotela abazabuyela emsebenzini ngesikhathi abanye babo bekhalele umsebenzi. Omakhale khukhwini, imali yokugada imota zevaya kathathu ngelanga kanye lempahla zokusebenzisa esibhedlela. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be Studio 7 abasithumela wona nge WhatsApp.
Njaye basazwe Studio 7 mina ngikhalayeli izwe leZimbabwe leli. Kathesi ngilapha eSouth Africa. Asikazi leli izwe liyalunga nini izwe leZimbabwe leli bakithi. Ngabe mina kagwalo la uyazama ukuchintsha izinto phela ye. Njonga thesi sosayelwe yi-3 years lukuvote. Ngabe uyazama ukuguqula kulunga bakithi eZimbabwe sithwele zimele izwe leZimbabwe. Ngikhuluma njalo zeSouth Africa. Kamara mingiprofessor Nsimu.
Mpangazita Avroni ukhuluma ngodaba luka Ndweni. Ubelieve Gawule ukhulume iqiniso akade ngacabanga ukuthi iqiniso abalikhulumayo eyizano ukuthi uNdweni kabamkhiphelanga okobukuthi kuzibulo bamkhiphele ukuthi sengene ezombangazwe njengoba bona kusukisela uGawule mboyese zilwe bisukisela izano ikunjwa ngabe bengafuni enye inhlanganiso ekhuluma kube ngabo. Babe zitshele ukuthi izinduna zonke izikhothamathe zabo. Yikho uNdiweni ufele ukubani usemele ukuthwakazi. Labela ngisizwe zonke kumele umsizwe samthwakazi. Gawule ngaphosa ngivumele. Kodwa mina ngokwami thine salweli lizwe ayikhona wena. Kade sancindezela. Kasiyazi into sayilweli lizwe. Ngenxa bangani bakho laba bezalo phezu basincindezelile. Abantu besiNdebele nxa uqinisile ukuthi uzalwa khona abantu bakithi bayahlupheka. Nani lenhlanganiso yakho lezana iphilo yiyo into elayenza lagcoba uLokhuzeni uMike Moyo limgcoba letinduna yabalozi thina siphume mawa wena silantu asilantu thanga waRozi silabo kodwa limgcobile ngoba liveleli ifuna ukuqeda isizwe sikaMthwakazi ngoba isizwe sikaMthwakazi sikhokhelwa ngondiweni induna zikamzika zezinkulu lolebhengula ngaba kondiweni ngaba kofuyayo uMagwegwe uMandebele yithe silelizwe lana mina ngikhuluma yithe silelizwe asingalelanga ukuthi sihlunguze ngendlela enje wena uzalwe uMandebele uhulumende wakho na lo onguye wabuya uzobulala abantu bekungekukhula undi uhlunguzela ngamathuna kwaphasi umathuna akamnanga kwana lawo kodwa kangikholi ukuthi selimi ingaka iminyaka ukuthi lisazi ukuthi sinjani isazi ukuthi nxa sisithi uzipra sisasebenzani sokuseduza ukuthi lisazi akusakhatshana yabona
dalbonani ku Studio 7 igama lami uAdolf Shaba siyabonga ngethubela isipha lona. Mina ngithanda ukukhuluma ngendaba engizwe ikhulunywa yokuthi iZimbra ifuna ukubhadalisa iCape United ngedonation yebhasi abayithengela uNyasha Musheke. Kulihlazo elikhulu ngoba izinto ezizo zingamadonation zizophakamisa izwe lethu ngoba njengayo iCape United ibingelayo leyo bhasi manje sithengele ibhasi bona bathi ibhadale iduty. Angazi nalabo abantu abafaka imithetho abayenza imithetho yezwe. Ukuthi bayenza kanjani into idonation bethi ifuna ukuthi ibhadale iduty okugcina kusenza la bafisa ukudonate something for ukuphakamisa izwe njengoba ivele yona igovernment ivele izehlulekele engakwazi ukwenzela lutho abantu kuyefaka imithetho efana naleyo kwenza abanye abantu bephine besondele emuva. La last time ke ngezwa kukhulunywa ngama-wheelchair edonethiwe bafisa bafuna ukubhadalisa izinto ezifana nalezo otshengisa ukuthi vele abalasifiso sokubona izwe liphakama abantu iy'mpilo zabantu zitshintsha ngoba le nto ayilandi omunye umuntu ilanda ukuzotshintsha izimpilo zabanye abantu kwenzela ukuthi impilo zibe ngcono.
Why abantu bezonda umuntu oleqiniso all the time? Why sithanda abantu abalamanga? Ubaba uNdweni kuyini amonele khona uGawule? Wehlule khona ukuthi kukhulunywe lwakhulu imihlangano waze waphela. So uzithu ngubani yena khona lapho lapha khona? Iswele imeli iqiniso lawe. Thina siyamsupporta siyamthanda ngoba umeli iqiniso. Umela abantu isizwe sakithi.
Lenjani basakazi beStudio 7 kanye labalaleli okhulumayo ngivanele Nkomo lapha eLupane. Mina ngithanda ukuthi ngifake umbono ngale ndaba kaNdweni le unhlanhla yamangwe lo ukuthi osexhotshwe nguhulumende. Ukuthi kanti uhulumende yena ngaso sonke isikhathi kuzephinqa kulo muntu ophikisana naye ngokombono asuke esekwenza icala lokho nguhulumende bani. uhulumende uzathi abantu bezama ukuthi baphakame bakhulume izisolo zabo yena abe nguhulumende obaphakamisela ikhanda njengenyoka kwenziwa kuyini sithanda njalo ukuthi sibonge laba abasebevula isikhwama sokuthi kusebele induna yethu sithi hayi thina nxa induna kuthi ixotshiwe emaphepheni ngale kuhulumende thina yinduna yethu ngokwesiko lesintu thina sizoyisekela induna yethu yinduna yethu siyayazi lokho kwakibo kamnankagwa lokho ngokwabo lokho thina induna yethu yinduna ngithi esindebeleni yinduna ulonke siyamiswa njengenduna bamxotshe khona le Harare thina ngapha esintwini entaba zinduna emathebheleni yonke siyazi ukuthi induweni yinduna so sicela ukuthi uhulumende akasitshele ukuthi kathi kwenziwa yini ukuthi abantu abaphakama izinduna nxa ziphakama zikhulumela abantu bakibo kwenziwa kuyini ukuthi azigongode ikakhulu lezi ezesindebeleni ngiyabonga msakazi
mina ngikhala ngabogogo labokhulu labo ukuthi kathi basahlaleleni esitulweni bona sebedlulekile abanika abanye abatsha labo babuse sibone ukuthi bazayenza njani
lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani lenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuwhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 lingakhohlwa njalo ukuthi siya live stream kukhasi lethu le-facebook ku-voa ndebele njalo sikhuluma nje bakhona abasilandelayo lapha kukhasi lethu le-facebook silo amarochuku ifuna nyachuku ukuthi livuka njani msakazi umusa mazibuko layo uyasivukisa uthi ubukele se-Randburg emzansi umpande yamadoda mathema uthi linjani basakazi lo Luke Sims banyoni laye uyasibingelela ubanele nkomo uthi induna zakomthwakazi kazifunwa kwele Zimbabwe kubi okwenziwa ngohulumeni njalo unkululeko uthi yena livuka njani basakazi mina ngililalele kodwa ngilombuzo lingabasakazi besindebeleni ukukhomba ukuthi lisakazela thina phela amandebele isimanga sile zinxushunxushu ezithandele isizwe semandebeleni kodwa alisakazi ngakho lisisakazela into zeHarare kumbe ngoba kungumsakazo esiwuthembileyo pho thina kwele mthwakazi sizosakazelwa ngubani yazi uzwa ugcina uphatheka kabi ma uvula indaba ekuseni uzwe lisixoxela ngabochamisa labomnankagwa kodwa okwangakini alisakazi ngakho ngiyaxolisa kubalaleli ukuthutsha nje igama ngingunkululeko mathe odabuka elupane okhulumayo hhayi ngumakhelwane wami inkululeko mna-ke nidabuka enkayi usimon ndlovu uthi livuka njani nginibuka ngisekresta emzansi ye lapho kuthi-ke siphendule ubhudi inkululeko indaba ziya ngokuya ukuthi kuyini okusegudwini ngakho-ke siyasakaza zonke lanxa zisenzakala ingqengaphi kwelizwe ngoba singasakaza ezenzakala esigabeni semathebelelendi kodwa zikhona ezinye ezenzakala eHarare ezithintayo labo abantu bemathebelelendi yikho kulokuthiwa ngama-community radio station lama-community newspapers ababhala khonokho nje okwenzakala la thina sikhangela national njalo nxa ulalelisisa siyake sizitshoni lazo-ke ezakomthwakazi kusiya ngokuyo ukuthi kwenzakalani silalele inhlelo zethu zonke uzabona ukuthi ikuyini engutshoyo ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane ukutshone abantu abalitshumi lasithupha kulandela ivolcano e-White Island e-New Zealand njalo abakade bedingisisa imizimba yabantu kulesi sihlenge balokhu bengakatholi eyabantu ababili abalokhu bengabonakali njalo bacatshangelwa ukuthi bakhutshulwe baya elwandle oluduzane laleyo ndawo namuhla ke kweziphathelane lo kwenzakala eMelika sikhuluma lesizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leIndianapolis umnumzana Mandla Mkhwananzi yena osichasisela ngekwenzakala ekhaya ekuqathanisa lempilo yalapha eMelika
isophalotswana ekhaya ngathi kungenziwa ukuthi kube lohulumende othembakeleyo uhulumende olalelayo abantu zonke lezi zinto siqalisele ukuthini uhulumende kala ngakuzwe sifisa ukuphenya ngabantu. So ungakhaya lapha esibhedlela, tasakwela sibhedlela. Singabalele utshana ukuthi vele lanxa siya sibhedlela. Kuyabo uhambisa umuntu nje emdolweni, bathiwa isibhedlela. Andoba. So akukunenge ngoba nanka ama-fuel prizes, ama-prizes okudla.
Abahlala lapha eMelika kukhona okuningi abangakwenza yini ukuthi impilo yezihlobo ekhaya ibe ngcono. Kumbe ukwethesa abantu abakudiaspora umthwalo onzima njengoba labo kumele bayisebenzele imali yabo.
Ngiyombuzo sebele wona lo sonke sizibuza wona ukuthi singenzani ukuncedisa ekhaya ngendlela ezincane lezinkulu. Kodwa thola ukuthi njengoba kathesi sokufana nento kulinywe, lekhisimo sikhonapha, next week abantwana bayesikolo, izinto zonke lezi zilayinile ukuthi lapho khonapha e-diaspora ayisibo wonke abakwanisayo. Ngoba lawo yabo le mmoli lapha ubhadala amarenti njengoba kuqanda sowamabhili akhwelile njani, akhwela kuba phezulu. So siphakathi laphakathi kokwenzima ukuthi abazali lezihlobo ezingale singabanceda njani.
Ungathi imisebenzi lapha itholakala lula nje emntwini makhazi ovela eZimbabwe kumbe kungcono kwamanye amazwe?
Abakathi imisebenzi iyatholakala sibili. Obviously kule ndaba le amaphepha nxa uyethi umuntu amaphepha akhe alongile, you know, kodwa ke siyazi ukuthi bakhona ababengakenelisi ngenxa yezizethezi, you know, ezimenge ukuthi amaphepha alonge. Kodwa ngaphandle kwalokho hayi imisebenzi iyatholakala.
Lo-ke ngumnumzana Mandla Mkhwananzi sixoxela ye-SA-Indianapolis khonapha eMelika.
Kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu, umsakazo weStudio 7 uzalethulela izindaba eziphathelane lokutshabalala kwamadamu enyakato lasezansi yemaNdebeleni kanye lasenkabazwe. Manengi amadamu aseleminyaka edubukile kumbe egqibelekile, kodwa akula lutho osolwenziwe ngawo nguhulumende.
Idamu leMabhungani lidamu elikhulu elifikisa phose amakhilomitha about 9 kilometers ubude.
Sine damu okuthiwa ngukarisinyama.
Idamu elikhulu lokwakuyisiwale. Thina sinedamu elisekhezi.
Idamu esilisebenzisayo laphana idamu Magwanda.
Sixoxa lezakhamizi kanye leziphathamandla zikahulumende. Tiyani indlebe kusukela ngomvulo kuze kuyefika ngolwesihlanu.
Ngesizwe-ke inzwisa yomculo kaNdinduna owaziwa ngokuthi nguZim Splash ngenxa yomculo wakhe. Igama lokuzalwa-ke nguNdumiso Moyo ocila eseSouth Africa kodwa ikhulele eKhanyandavo eLupane. Wafunda leTsholotsho. Siqhunisa umculo wakhe othi Disemba nanko phela isisondela iKhisimusi. Inzwisa yomculo kaNdinduna ke singakehlukani-ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. UMary Mubayiwa oyinkosikazi kamsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga, kodwa abakade bengasahlali bonke, ovalelwe esitokisini eHarare ukhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba namuhla lapho kuzathethwa icala aletheswayo elenkohlakalo. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Sibonga njalo labo abebesilandela kukhasi lethu leFacebook. Lo Loyisi Ndlovu laye usixhasile lapha besingambonanga kuqala. Olivalelisayo ke ngusithandekile Mhlangani khonapha eWashington DC. Manje senkona, kalangi ngekho, manje senkona.